icaleletheswa uRobson Cherry licala elifanayo lelethethwa uObed Masarao ngokunjalo nasi kuhlaziya sibona Obed wathebotshwa sasi yenze isimemezelo seviki lonke likuStayaway lamhla uCherry sebotshiwe ngoba sesiyenze isimemezelo sokwenza istrike i-national strike ngokunjalo sikhangela indlela le kuyikundlela yokunqunda imisebenzi yethu kuyindlela yokuzama ukusithulisa pho njengoba i-athuzi kakusiyo Obed i-athuzi kakusiyo Robson i-athuzi ngamalunga bekhona bengekho i-athuzi yahamba kodwa sithi uhulumende kakuyekele ukunikeza abantu amacala abangelawo
yebo lithi uCherry lo Masaraure bamsulwa ngakho bayahlukuluzwa nje nguhulumende kodwa amapholisa athi kulobufakazi obutsha asebuvumbululile kalibona ukuthi bungaba khona mpela lobo bufakazi
u-Isa Esifa kwenziwa i-inquest i-inquest yavumbulula ukuthi ujaha lo uzibulele ngokunjalo nxa sokuvumbuluka lamhla njalo kuvumbuluka ngokungilimbane ukuthi kuyaqala kubotshwe u-Obed kuthiwe omunye wakhe ubalekile use-America zukuzuku sokubotshwe u-Robson lokhu kuyasitshengisa obala ukuthi amapholisa awala bufakazi alabo ngoba ngabe babe lobufakazi kumbe ngaba lobufakazi amalanga wonke lawo Obed bahlala besiye emapholiseni besiyaziripoti ukuthi bekhona indaba bebengabotshwa njalo ekuhluzweni ekuhluzweni inkantolo kokufa kuka-Isa ibizo lika-Obed alizange libizwe lamhla ngubani osethengiwe oselethe ibizo lika-Obed ethu lobufakazi lamhla ngubani osethengiwe yi-state oselobufakazi obuzatshintsha ukuthi uCherry ngumbulali siyayazi iZANU-PF ukuthi isebenza njani nxa isisethuka ukuthi ingaphuma embusweni pho thina kayisiwe bezombusaso simele ilungelo labasebenzi abasebenzi kade bahlukunyezelwane yiwo lathi umbuzo esilawo amapholisa wona lawa ahlukumezayo asibophayo sizama ukuwadingela imali ukuthi izicathulo zabo zingajeki sizama ukuwadingela imali ukuthi bekele ukubhadalisa abantu bekhwabanisa bahole kuhle bahlale kuhle basebenze bethembekile kodwa ngoba bayakwazi ukuthi bona balendlela zokutshontsha balendlela zokuyenza izinto yikho begijima nxa sokuthiwa bophana abantu abakhuluma ngeholo.